emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransbury, ongumgcinisihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery, uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Sihlangane lengcitshi zempilakahle ukuze zisize ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakubulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngabo, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Christian Tonto osebenzela isibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kulokhu umhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
When they come to the hospital, it's always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelashwa kulesikhathi, bathole njalo lokutshengisa ukuthi bazihlole njani beyikhathi, ngoba lo mkhuhlane ulula ukungazihlola uwekhaya ukuze usize ulekhulu esesemabizeni lakho kade lingeyo. Uyakusuza ukwazi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsa ayithatha ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngathi ngizibonile vele sengiyo kungasina lutho kuphelaphela, kanti through amadoda bangingaku-accepta even imuli yangikhaya ngisaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu ongumama, abantu ongubaba, abantwana belinsangencane, because ikenya isinkeeaningina ngiyaphila bakhona abanye baphilayo.
Emhlanganweni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingenalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uzulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya, kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasaliseki, ngoba imvukuzane yebele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelashwa kusesenesikhathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.